Ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 15 Mpandula 2019 ngo Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje.
Ibodi zabuya SARS. Ma 10 and kuzalala lapha kozimba. Sokuyela eHarare first.
Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kozimba lapho adabuka khona lamhlanje kasisahanjiswanga.
Ngikukabela anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe nothi yini ukuphikisa okumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso siyezokuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe o.
Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela udokotela Peter Makombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho izolo emzini wakhe eHarare. Kuhlelo lwezamasiko silodaba lomkhosi wokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo Mike Moyo emawabeni ezansi yemandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhosi wokuvalelisa umuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obekumele ube khona ekhaya lapho adabuka khona kozimba emzini wakhe wekutama lasendaweni yamavinkili akomrombezi Growth Point udluliselwe phambili ngoba isidumbu kasisayanga njengokutsho kwemuli sesizabuya ngomvulo. Lokhu kubikwa kwenzakale ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe kubikwa engezwa kuhle emzimbeni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo esakhonale kozimba.
Abakade bebuthene namhlanje abagoqela isihlobo labangane bezevalisana lowaye umongameli weZimbabwe bebejabuliswa ngengoma ezehlukeneyo ebezihaya imisebenzi yomufi ayenza esaphila. Ukudluliselwa phambili kwalo mkhosi kuvezwe isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe emhlanganweni lentatheli zindaba. Lokhu ukutsho ngemva kokuhlangana lenkokheli yomdabu eyakozimba egoqela undunazimba obikwa enguye omazise ngale nguquko.
Ibodi zabuya SARS. Ma 10 and kuzalala lapha kozimba. Sokuyela eHarare first. Abantu bangamazimba.
Emazini akhe ngale nguquko unduna Khatiza Gomo utshele Studio 7 ukuthi isidumbu kasisabuyanga kozimba namhlanje ngenxa yokuba umkakhe womufi unkosikazi Grace Mugabe ubengezwa kuhle. Abaphilisana loMugabe bamchaze njengomuntu owayelomusa njalo owayezinikele ukusiza abaswelayo intandane kanye labafelokazi kungakhathalekile ukuthi ngubani. Omunye wabathola usizo oveze ukudana okukhulu ngokubhubha kwaMugabe nguBrightwell Phiri osakhulayo othi yena wamnceda ngemva kokubhutshelwa nguyise esesemncane.
Ukubhubha kwamdala akusizwisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi njengoba ngumuntu okade esiphatha kuhle lakathesi esibabonayo abakhulumayo kuma-TV bephatha abantu abaningi kuhle lezinto eziningi azenzileyo kathesi begcina abantu abagulayo abagugileyo abangasakwanisi ukuzisebenzela lakathesi labanye abangela bazali lakathesi abafelwayo bebegcinwa bebekanjiswe izikolo bebhatalelwe izikolo okunye kuningi andisakuketi kuningi kakhulu.
futhi akala labuhlobo lomufi uPhiri kodwa wathola usizo kunjalo waze wanelisa ukuphutsha izifundo zakhe ze-secondary.
Mina mbathiseke kakhulu ngokuthi hey umuntu kade esigcina esibamba kuhle njengokuthi isikafu vele besiphiwa sagcinwa nguye nje sikhula kangaka so isikafu sayisiphiwa nguye umdala umumbu impuphu amabhuku esikolo sayisiphiwa le mali zokubhadalelwa esikolo njengami ubaba wami mina wabhubha so imali yesikolo ngayimbhadalelwa nguye akakhethi ukuthi ungubani uwangaphi or ukuthi ungowuphi umhlaba uyancedisa kuphela.
Lanxa besebesazisiwe ngali nguquko abekade bebuthane emzini kamgabe ekutama kozimba kakuzange kubakhube besithi bazimisele ukumelela loba nini loo mkhosi wokuvalelisana laye. Owayengumongameli wezimbabwe obhubhele kwele Singapore mhlaka 6 Mpandula ubikwa esezangcwatshwa ngemva kokwakhelwa indlu yakhe yokuphumulela eyaziwa ngokuthi yimosolium endaweni lapho okungcwatshwa khona amaqhawe lamaqhawekazi esizwe eye-National Heroes Acre eHarare. Abantu babika bezaqhubeka bebuthene emzini wakhe owe-Blue Roof eHarare aze abewe. Umsebenzi wokubekwa kowayengumongameli weZimbabwe lokhu ungaziwa ukuthi uzokwenziwa nini ngoba iningi labantu lisithi wayephica ingqondo esaphila lokhe ekwenza lalapho esetshonile. Bekuthunyayelwa kuhlatshelwa ingoma zokholo emzini kamuyi uMgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leZANU-PF lithi indlu kamuyi umnumzana Robert Mugabe ethiwa Blue Roof yakhiwa libandla leli kodwa lithi lisemzameni yokulobisa igama lakhe ukuthi kube indlu yakhe. Sixoxelo nobhala uqoqa inhlelo zebandla umnumzana Obethi Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, indlu yebandla akusiyo yodwa iBlue Roof ezasetshenziswa ngubaba u-former president. Kule ndawo ade zisebenzisa ezebandla kodwa imizamo izaba khona yokuthona sikulungisise konke lokhu ukuze kube ngokwakhe lakhona setshonile.
Oh, ngezinye indlela akusoze kube le mizamo yokususa abahlala khona?
Ah, no 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 no, ibandla lakwenza ngobungcithi ukuthi khona ihlalise umongameli wayo endaweni ehloniphekayo enjalo eyindawo enkulu njenge-Blue Roof enjani ukuze abe nendawo zamukela izetekete ezijeneyo endaweni lohlomi.
Njengebandla lina lithini ngokungcwatshwa kwakhe? Sizwa kuthiwa usezangcwatshwa ngemva kwamalanga angamathumi amathathu.
Alokana sokungokwemuli sinokwethu sesikwenzile uhulumende lebandla labantu bonke jikelele beZimbabwe sebephelekezela umdala izolo kade kulenkalakathi embuthano obone abakhokheli bamazwe atshiyeneyo besiba khona labakhokheli bonke labakhonapho nabonke nje abantu abasebenza labo abamaziyo nje ade befuna ukumphekezela kwenzakele lokhu. Lokho sekusele sekusele emulini yakhe ukuthi baza kwenza ngomkhubo wabo abafisa abekwe ngayo.
Kodwa besizwe besithi bona bafuna ukuthi kwakhiwe isakhiwo esizaba khona e-Heroes Acre. Ibandla lona alisoze libe lesandla yini ekwakheni njalo lalapho eselaliswa?
Lokhu sokungwemuli yakhe. Ibandla labe lizalandela khonokho okuthiwa imuli yakhe. Njengoba ethile upresident wethu ubaba Mnangagwa ukhona sizahlonipha konke imuli efuna kwenziwe kumbe kwenzakale ngokubanjwa komufi lalapho zabekwa khona.
Alo-ke ngumnumzana Obethi Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela Peter Magombeyi elokhu engazakali ukuthi ungaphi kulandela ukuthunjwa akwenziwe ngabantu kade behlome ngemibhobho izolo endlini yakhe eHarare. Lokhu kwenzakala odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi abasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo elincane. UMagombeyi uqale wathola umlayezelo ecingweni lakhe umtshela ukuthi achiyane lokukhuthaza odokotela ukuthi bangayi emsebenzini. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula kuthunjwe abantu abambalwa abanye batholakala ngemva kokutshaywa lokuhlukuluzwa. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Ah, uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulala uthola utshintshayo. Into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungani kungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa okumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso siyezwa kuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe okungaqedakaliyo ukuthi ukubothwa mhlobo bani okungala amapolisa phakathi okulabantu abangaziwayo uye vumbuluka susekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani into zangkhona noko azikho right. Akutshengisi ukuthi ilizwe eli-independent ilizwe elikhululekileyo akubonisi ukuthi ilizwe lele-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjengazenezi ezaziqhubeke from umbuso wabo Smith zingene kwi-independence sathi nge-constitution entsha asikhiyeni into ezinjengalezi but kakubonakali ukuthi kulento enjalo kule-improvement entweni ezinjengazenalezo.
Kuyini okungakusenzakala ukuthi ba befuna nje uyethusela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo?
Liyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukuyethusela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba bathathwa ngendlela efanana nalaleli sebahamba bahamba zange ziphinde sibabone. So angeke sithi kufuna ukuyethusela bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi be-serious ngayo. So layinalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone kodwa ngendlela laba abantu aba-operator ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazwe singaqala ukubabala kathesi la uyazi i-list yangkhona inde kayipheli. So khanya sibili it's a serious issue.
I-blue roof yindlu yebandla yi aloke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu bekhuluma ecingweni eseGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zika Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngembali ka owayengumongameli yena osanda ukushona umnumzana Robert Mugabe. Asizweni ukuthi abantu abasakhulayo bona bathini ngodabula khona egodweni.
Bakithi uMgabe ufile mina kakulanto enhle ngayibonayo eyenziwa ngumgabe than ukulutha. Umgabe walutha bakithi walutha waqeda wathi du intsha kumanje igcwele emazweni. Vela akulanto enhle enziwa ngumgabe mina kimi.
Lawa ngamazwi kaCaroline Moyo. Siyabonga mamoyo. Asiqhubekele phambili ngodabula khona egodweni. Sixoxa lo mnumzana Ngqabutho Zaza.
Yebo, mthokazi omuhle, khuluma uNgqabuthu. Ay, mina since ngazalwa sengize ngingaka, angikazi ngiqashwe or ngisebenze ekhampani yeZimbabwe since uMgabe wayelokhu ebusa. Sengize ngazoqala ukusebenza kwele South Africa. So vele uhulumende kaMgabe mina vele azange ngenzele lutho. since sengingaka angazi ngibe kuthiwa ngithwala isithupha sami nje ngiyaqashwa ekampanini ngoba vele kungela lutho laphayana ngazama abo 2000 ukuyamaketha kuyikhona kithi laphana indawo eforest hhayi kwehlula since khona lapho ngavela ngayeka so uhulumende kamgaba zangengenzele lo mntu omnini angimazi lokumazi ukuthi ngobani
lo ngumnumzana Nqabutho Zaza siyabonga Nqabutho olandelayo nguzopheka asizweni ukuthi yena uthini ngembali ka-owayi ngumongameli umnumzana Robert Mugabe
hallo Studio 7 lishona njani ya 90 kukhona okwatolwa ngabatsha ngoba kulabanye phela abakwanisa ukubhenefitha ku-presidential scholarship so ke labo yibo ababale nhlanhla labo kodwa-ke akusazange kube yibo bonke kanti-ke njalo kukhona kwakuke kube le nhlelo zokuthiwa abatsha bayaphiwa amaloni kodwa-ke la amaloni angikhona ayikhangela ukuthi vele wona usapota kangakanani ibandla elibusayo so-ke kukhona abakutholayo
hayi siyabonga zopheka zulukandaba siyabonga ngemibono yenu abasanda ukungena kuhlelo namhla sixoxa labatsha mayelana ngembali le nhlelo ezethulelwa uzulu nguhulumente kamnumzana Robert Mugabe ikakhulukazi abatsha namhla kuhlelo besilo Caroline Moyo uNqabutho Zaza kanye nozopheka siyabonga ngemibono yenu mthwakazi omuhle isikhathi du siligqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3 yona username yami lingakhohlwi phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection uhlelo lwethu labatsha lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo lokuqala ngo-8 p.m bese lugqiba ngo-9 p.m kwanelo kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hove mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle Bye-bye.
Siyabonga Mike kuhlelo lwezamasiko silodaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi umambo uMike Moyo emawabeni ezansi emandebeleni emkhosini osandaqutshwa ongenwe zinduna zempumalanga ezifika amachumi ayisikhombisa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umambo uMike Moyo uzelwe emawabeni ngomnyaka 1968 wafunda khona ngemva kokuba aphume kulele se-South Africa lapho afike waqala inkampani yabonogada ekhuluma emkhothini osanda ukuqhutshwa umnumzana bekezela bheke impinadi wayesithunywa senkosi uthi akwafika untombazana oleminyaka elithumi lantathu kumambo Moyo ngomnyaka ka-2018 ezombikela ukuba ukhethwe ngabaphansi ukuba yinkosi yabelozwi
umayiki ubukhosi kumbukuba yinkosi ukuba ngumambo kazithethelanga ukhethiwe lidlozi lehlabathi long live mambo long live
Umnumzana Mike Moyo uthi lomkhosi bungokuthakazelela usuku lukamambo kwase ukuhlangana lokuthi avezwe emphakathini.
Ilanga likamambo kusuke kwenzeke ukuthi-ke kuvezwe futhi inkosi ivezwele abantu. Mina-ke i-direct descendant of the last king ingizelwe ngizelwe ngiyinkosi besingagcobi but inkosi ibikhona kodwa ifihliwe
kuphatheke induna eziningi ezempumalanga le nkabazwe kulomkhosi njalo le nkosi yamandebele obulelane okalobhengula layo udlule ephosa ilihlo
we are cultural in our nature and see cultural nje kumele sisupporte konke nje cultural so this was one of the events that we thought I made and just so possible amen bonus isizwe ukuthi we're not in a fight
umlobi yongwalo zembali umnumzana Patisa nathi layo bekhona kulomthano njalo kuthi ukuvezwa kwenkosi yabelozi lokhu kuyajabulisa
kuyinto ke esiyiqabelayo esiyibongelayo esithemba ke ukuthi obekiwe ukuba ngumthunzi lamhla uzabahlonipha abantu abamhloniphileyo bezebevela indawo zonke zelizwe
umeli wedalela eParliament eMzingwane umnumzana Lev Mayihlome uthi ukuvezwa kwenkosi yabelozi kuzaletha intuthuko esigabeni sakhe.
Siyahlonipha kakhulu ukuthi uMzingwane uphakanyisiwe usinika inkosi. Nge-MP yokuqala ukuzigqaja ukuthi inkosi ezimbili zihlangene eZimbabwe namhlanje zikhuluma ngokwakha nokuthandana. Manje uthi sengikwazi sokulula ukuthi development izaba khona ngoba okubanjwe inkosi kuvele kuyahamba kuya phambili kuphela.
Umambo uthi uzaliswa ukuthi isisekelo sombuso sinanzelele njalo sihloniphe uba khona kwenkosi uChangamira Dombo wasungula isigodlo seRose Estate ngemva kokuba sihlathelwe muzwa ngendaba lomzilikazi okwadalwa ukutshabalala kwaso. Amagaranga, amaVenda, abeSuthu, amaNambia kanye lamakhalanga weBotswana ngabantu abakade bekulomkhosi.
Omilitza Mambo tiva kubatalaunda kuBotswana banjinji tiligele kuBronaberg nakusinyawe kuBotswana itili bana bamambo batalaunda banjinji Botswana bakati talaunda kokaishiti tobuda pangomba yamambo inoidalaunda toti tokumilidza buhegwedu tate mambo titinasi titose tohingatose ndevana vose veZimbabwe tomugamuchira mubendeme akayenga malamose.
Ngimele Mtsakazi kweStudio 7 ngisemawabeni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Sekungena ke enkundleni uNtungameli Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Msakazi lababukeli labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizabelane ngamazwi atholakala encwadini kaJobe isahluko sokuqala indima ngesithupha lesikhombisa kufundeka kanje. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. UJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sithanda ukuthi ke sikhangele ngempilo zethu esiziphilayo sisekhona lapha emhlabeni. Lapha esibale khona kuthiwa amadodana la madodakazi ngethemba lawo ayekhona bafika phambi kobuso bukaNkulunkulu, kanti phakathi kwabo kwase kufika loSathane. USathane uthe buza ukuthi Sathane uvelaphi, wathena hhayi ngivela ekuzuleni lekuhambahambeni phakathi komhlaba. Kukangaki zihlobo ezithandekayo lapho sibona abantu befuna ukulungisa ulutho oluzanceda impilo zabo lemiphefumulo yabo, kube sekusiba khona-ke omunye kumbe abanye abazamane baxhwathe nje bazenzele izinto ezizaphambanisa ingabe ngumhlangano beyinhlalakahle yabantu. Kuthiwa laba bantu babekhona phambi kobuso bukaNkulunkulu esingathi babehlose ukwenza into enhle eyinkonzo kuNkulunkulu, kada-ke bekhona khonapho kwafika uSathane. Yibo bona labo bantu abathi nxa kuhlelwa izinto ingabe yimihlangano yemindeni, ingabe imihlangano yezimbusazo, ingabe yini, ingabe ilokotwa ama-burial society, ingabe kusemakhaya ikomiti yamadlelo kumbe esibholane, umuntu abonge uphahluka asuke nje aphambanise umhlangano olenjongo yokusiza imphefumulo yabantu, aproche nje avube izinto aphambanise yonke into, angabi le ndaba, angabi le nhloni, angayangeki. Yibo labo abantu abantu besuka lapho sebenze khona lokhu badiliza babulala behlisa bephula le moya abanye, uzwe nje umuntu ethi hhayi ngibatshelile. Ubatshele nasuwe okade ubatshela uSathane lo ofike phakathi kwakho evela ekuzulazuleni emhlabeni wasedobha wena, ngoba namhlawumbe ulula mhlawumbe inhliziyo yakho ivele kayibumbekanga inhliziyo yakho kayihlalanga phansi asifundeni ukuthi nxa kusenziwa izinto ezinhle sibe moya munye sibe nhliziyonye sibe solinye siyekele ukuphambanisa izinto ezinhle ezisiza emphefumulo yabantu sathane uyazulazula akunyenyezele ngelizwi elizwiwa nguwe wedwa abanye bangalizwi ukuthi usuzwileke usuvumelane laye usukhupha lokho ukhuphayo ngomlomo wakho mhlawumbe ngezenzo zakho kubonakala ukuthi ube yisithunjwa sikasathane usathane makangatholi indawo ebantwini bakankulunkulu bezenzela izinto zokusiza imiphefumulele inyama zabo asazeni sifundeni usizibuthe sihloniphe phambi kobuso bukankulunkulu imindeni yethu yakuba ngcono lelizwe lezigaba labesihlala khona zonke izinto ziyakuba ngcono usathane ahlale ekhoneni lakhe yedwa abubule yedwa singavumi ukuthi asisebenzise
akuyiphethe mfundisi
nkulunkulu olungileyo nkulunkulu ongehlukuka lutho Sathane uyabhoda udinga abalenhliziyo ezilula babe sesiba labo bantu baphenduke babe yizithunywa yingilosi zakhe baphambanise inhlalakahle zabanye abantu makube kude kulola lolayelwe ngalesikhathi ukuthi usathane amsebenzise amenze udlawu lwakhe usisa abantu abakho ingabe ngubani lo zama kwenza okuhle kuba nabantu abakho baphile ngcono lapha emhlabeni sibuse sonke sivela manje uzilona phakade amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla olivalelisayo ngontungamile inkomo
ale balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington ngoma kamehlo kaZulu isigqubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba isidumbu sowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kwaZimba lapho adabuka khona lamhlanje kasihambanga ngoba unkosikazi wakhe uGrace engezwa kuhle osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela umnumzana Peter Magombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa izolo silugqiba-ke lapha uhlelo igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.